Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Uyirali yethu iqhubeke kuhle kakhulu, zange sithole umbiko emibi. Laloba nje bekulamapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili, kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi bakumnangagwa ngakaluyini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, budlame nobumenemene esesibujwayele kusenzakala kuleyani indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zezwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo eLupane, esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Munzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli seMathebeleland North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo, bekungabizwa ozwayo, sibili abantu bebenyathelana, bekhanya sibili bethabile, amajaha etshaya izinkwelo, ogogo labo, labo mama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hayi, abantu bathokozile sibili kakhulu, njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usuba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo engxemsakazi lawo, yazi ukuthi inkayi ilomgwaqo osowafayo osagugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena ngangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembise kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanye bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazibalisa, sizigqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho uya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBhinga North, Epinga South kulona leli iviki esikilo uzabe bhotha kakhulu lapha eMathabeleni North ekhankasela ama councillors ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku-MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela nanku phela omonzo lasethena yena sethiya ukhetho so abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo abathi baphikisa bekuleli bandla bonke bazile ku-CCC ngobuningi babo njalo lokhu sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi iNkayi North leNkayi South lamanye ama-constituencies athi zethethwe izanu aseyawela futhi kubandla lethu le-CCC.
Akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu. Azange sithole umbiko emibi. Laloba nje bekula amapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo. Nxa usiya ngaphetheya komfula. Usiya ngaphetheya komfula uthi angale bekula amapholisa ade bhotabhota. Asazi ukuthi bebekhumbulelani. Lalapho ke umongameli esesukile, esehambile. Abantu basele bethokoza kakhulu. Basele sekungumpululu besina begida ukhanya ukuthi hayi abantu bathokozile kakhulu. Made ngikhuluma labanye abantu bathe hayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli. Wabo ohlale ekhulunywa kakhulu bemzwele emsakazweni bembona emapikitheni sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha so lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo
lo ke ngumnumzana Mhlonipheke Ncube isikhulumeli seMathabeleni North kubandla le-CCC obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uvele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezanu PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo ele-CCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize minyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo. Umlondolozi Ndlovu uStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekule nkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthele onyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni. Kasibakhipheni e-townhouse kabaphume kuma-constituencies wonke ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare. Umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi iZANU PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeni se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhlaka 23 August 2023
ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe ibandla leZANU PF lamukele ababe kumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa ababe kubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU PF.
Ikakhulu ngathi indaba leyo isukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe. Kodwa sithese sibona ukuthi singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona. Sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele esisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekelayo ebandla leZANU PF unkosikazi Otilia Maphosa.
Kuyakukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhe ilizwe lethu. Ilizwe lethu aliyakhwa ngamakhiwa. Amakhiwa sakhiphe ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyeli kodwa these sivunyelwe. Ekumasabhabha sasingavunyeli kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU PF. Kuthiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilwela ilizwe leli because sisizwa ubuhlungu.
Umhlangano wanamhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare. OweZANU PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayile ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke esithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina leRobert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba esithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi. Ngimele iCitizen ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha uMnumzana Nelson Chamisa ngomkhokheli webandla le-CCC. Baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abayakhona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo, ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu, yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba ami kabudedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa, wayethuselwa ngodlami. Lokumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana. Ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform. Le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa. Le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani kupublicity lapha eyama-newspaper, lama-radio, lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana lute lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungelabumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa angakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, budlame nobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleya indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni kakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yawo?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba, kuzamele bakufakaze ukuthi udlame lusetshenzisiwe, ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare thousands, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayentwana uMnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhulume.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho, ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu.
Kulamthelela usedlile imali ayiphiwa yilizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo. Angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje kusetshenziswe yilonto libandla libusayela amnikeza leyo mali lokuthi aphikamese abaphikisayo emananini.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolitshini le Wits University kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu $45 eyayingeyobufakazi lokuthisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seGyros Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe iAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimi akengethule nje amazwi usizi olwenzakeleyo ngokwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo esilusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale le lizwe lonke jikelele. Sithi Nkosi kwenzile ibivelisazi phambilini eyika ukuthokozisa kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizwendini. Umgwaqo we-Victoria Falls from eBulawayo uye e-Victoria Falls kakulala ngalamari ungabanga lesidumbu somuntu esingena engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku-500 centimeters deep. Ayesabika somaphotholo amancane lana imoto zihambe egangeni thinga kungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyele. Asivuseni inkophe
Studio 7, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wengoma madodhe. Ngibonga ingoma madodhe, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha kumele ithathe ingoma le Nkosi yami efethi kwala. Hayi hayi wesintu yaseZimbabwe bona nabo splash kanti kuphi kanti. Hayi siyabonga ingoma madodhe, ingoma le iBhoso. Yes 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 yes. Shila moya ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe phezulu kokucunuka kwalo sisulu amagama akhe abathi ngulindumba Phosa lo. Ya phela imnandiyona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So manga usudunye mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo ungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphile ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle wodwa obokuzana. Lize libeka amathambo ngidlulisa amagama abantu ayinduduzo abantu basetsholosho bashonele iqhawe labo Nkosi yami. Siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu bemkhonze kakhulu lomfana kade bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakhona ukufanisela. Kakhulu amagama endodozo. Mbonge Studio 7 umthimbalo ongifakasiwela ngilaphela uphansi.
Studio 7, Studio 7 njani kadala ayithina siyatshona ngeshona njani lami kulo baba lowa obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi oChamisa ngama opposition party mina embusuku ngabezana. Hayi ayayayaya amanga madoda, amanga makhulu shuwa. Umuntu wezano ungabe uzokhuluma into enjalo uthi uChamisa umngani lezano? Amanga lawa akhuluma baba asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe. Abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president, abala president eZimbabwe. Abantu bayahlupheka bafuna lezi ntandana umuntu ongakanina loyise eZimbabwe. Uyabona ukuthi abantu badonsa nzima, so babonile izo abantu
Kodwa into engicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kathi vele silwelane abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo engithi noma ngikhupha noma ngihleli ngithola ukuthi hayi ipolitics yeZimbabwe ayisho politics it's a tribal politics engazi ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani lapha inkulumo esikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu izano PF kathi siyesaba ukukhuluma direct uthi ungapho ukuthi umshona uthi umshona uphi umshona because amashona kafani into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinandzelele ulimi lwethu uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo sonke silimi ezehlukeneyo ukwenza kwethu akufani kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka singafani nje abanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangaki namachangana abangaki that's what you are trying to do bantu bakithi ilizwe asilitholi abanye abantu bazazithola sebe country days bengasela ndawo ngoba ungabuloku ukukhuluma kanje akusoze kukuncedise ungakhuluma umane ukhulume uthi hayi bazabona bazabo bobani shame kwadlula lokho bantu bakithi kwadlula lokho abantu ake sihloniphaneni sihlonipha abantu silungiseni into umuntu movie is an PM. Cooper is an PM. Cooper. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kwezemelika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alitshumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Baba Gande, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo u-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes, ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakho ukuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathini engubonayo ukuthi kusiya phambili, angabe khathese ngathi uyaba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya ku-November 2024 lapho uzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikho engubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kani laqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uya uyaphunyuka khonapho evanjiwe aphunyuke aha. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarali akhe la ekhampena, bazamthatha zibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oweyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwele Melika.
Are you following your summer?
Dala B lo page wesigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni igama lami nguChris Gande ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.